into yokuqala kumele kulungiswe i-economy ezomnotho, kuvuleke imisebenzi, kuvulwe ama-industry, kube lula ukuvula amabhizinisi elizweni. Okwesibili, kumele kuvuswe ezemfundo, kuvuswe okwesithathu kuvuswe ezempilo. Okwesine, kulungiswe i-road infrastructure, i-rail infrastructure, okusho ukuthi bavuselele ezezitimela ezikaloliwe lemigwaqo, kuvalwe amaphotholi, kwakhiwe kube yinto okuhambeka khona. Kube sekuthi nxa sebelungiswe lokho, sekuqhela, sekuthinta ukubuswa kwelizwe ngendlela efaneleyo, amalungelo abantu afanele athintwe. Ngokuba phela nxa ukhala ngokuthi iminyaka engu-38 le edlulileyo kungabuswa kahle, kumele uthembise ukuthi uzabusa ngendlela efaneleyo. Bathembise ukhetho olukhululekileyo, bathembise ukuhlonipha imisakazo ezimeleyo, kuvulwe ama-community radio stations agcwale elizweni lonke, umsakazo wethelevishini omutsha ezimeleyo ngasekahulumende, kumele kubathembise ukuthi khona, ngoba abantu beZimbabwe bayakufuna konke lokho. Bese ngichaphela kuyo le singathi ezenkantolo zizimele, zingatshelwa okokwenza, into yonke nje ihambe ngendlela efaneleyo. Usosithi okokugcina, ukuvuselela ubudlelwano obuqondileyo lamazwe omhlaba wonke, ukuze kube lula phela ukuthi sithuthuke njengelizwe. Ngicabanga ukuthi izinto lezo ezinye ezicakathekileyo abantu beZimbabwe abazikhandla ukuthi kuma-political parties kumele zibe khona.
Ubabuthamisa, kunengi asechothozwe ngakho, akuloyisayo, akuthembisayo, athi ibandla lakhe eliza kulungisisa alubana lithe lanqoba. Nxa usizwa konke akukhulumayo, ungamfaka kuliphi izinga nxa uqathanisa lababusi laba abavele bekhona?
Kulo mehluko omkhulu, uyakwazi ukuthi ngiyangizwa abantu nxa ngabe khuluma ngokuthi uza kwakha lokhu ade ispagethi imigwaqo. Mhlawumbe abantu bakhangelela ukuthi ngabe siphelile yonke ngesikhathi sakhe, kodwa into enkulu, umuntu nxa engumholi welizwe umele abe lephupho elikhulu okwedlula laba abantu abaholayo, lala abafuna ukubakhipha embusweni ngokuba mhlawumbe bona ukuthi kababusi kahle. Abafunda i-history njengami bazakwazi ukuthi ungabuyela emuva, uJohn F. Kennedy owayengumongameli weMelika suka ngo-1961 wakhuluma ngokuthi ule phupho lokuthi i-America ihambise umuntu kunyezwe enyangeni ayephenduka ephila kungakapheli unyaka engu-10 elandelayo, okuthiwa phecelezi before the turn of the deck. Abantu beMelika abaningi bambona ekhuluma into eyize nje, njengoba ngumuntu le-43 sasanda kukhula, bembona sengathi uyadlala. Kodwa siyakwazi ukuthi 20 July 1969 uNeil Armstrong bafika khona enyangeni njengokwephupho lakhe. Sifuna amalida kanjalo, hhayi abuye etshela abantu ngenhlanyelo inyawuthi amabele ini. Sifuna bakhuluma into lezi ezingelula, batshela abantu ukuthi ziyenziwa. Asiphupheni, sifuna ukubona amalida kanjengalawo. Ngiyakuthanda ukuphupha kwakhe kunalokuyani abanye abantu ukuphupha okungafanelanga. Laphuphe ngaliyandle, lakhulise inkondo yabantu, bakhangele khatshana, hhayi emasimini nje ukuthi balime bavune lokho kwalo nyaka, kodwa bayeke khatshana le kuhle acabange kanjani.
Kungaba kuyikuthi abantu abamchothozayo laba bengaba bavalwa inkophe kakhulu yizano yini, okokuthi sebebona luvili bana kabasaboni kude?
Ye, abantu sebehlale kakhulu phakathi kwamaphotholi, phakathi kwezikole ezingasebenziyo, ezibhedlela ezingelamithi, phakathi kwahulumende ohlukumeza amalungelo abantu, phakathi kwezinsizi lendlala. Sebeze bekubona njengephela dibotshelwe, sebeze begcina bekuthanda khona bethiyana njengomuntu ogqilaziweyo, ocine ekhalela ukuthi kanti nxa ngingakhululwa mina umlungu wami uzasetshenzelwa ngubani. Sebafuna lokho okuncane, kukhulunywe ngezinto ezincane ukuthi okuyavala iphotholi liyana encane, zanilethela inhlanyelo, lizadidisa mahhala inkomo, kuthenjiswa into ezincane. Asiyindawo nxa si-Afrika sibheka kanjalo. Kumele sikhangele sivula ama-industry amatsha okuzakhela thina izimota ezingabizomba kodwa ezibizodukela bondlovu. Sizenzele izitimela zethu, sizenzele ama-aeroplane yethu, sizenzele ama-computer ethu. Singathola abaholi abaphupha ngaleyo ndlela i-Afrika ngayingabahlanganisa babe bane babe ngu-10 izasuka phansi ikhule. Kodwa singaba yilaba esikhangele ukuthi sizabe siphiwa ukudla, sikhangela into ezincane, asiyindawo. Abaphuphe amakhosi akithi, ababusi bakithi, ngabaphupha amakhulu lana ethusa umhlaba. I-Afrika bayi-challenge ukuthi kayisukuke. Yibo ubuholi esibufunayo lobo, hhayi obabantu abakhangelela izinto ezincane kuphela.